lizwe leZimbabwe lilizwe le-constitutional democracy. So ngokuthi silabantu okufuze ukuthi be inkundla iye-interpreta isisekelo ngoba kulabantu abathi bona ngenxa yokuthi basezikhundleni bebesehluleka ukwehlukanisa ukuthi izikhundla lelizwe izikhundla abakuza ukuthi bona sibe ngabanikazi belizwe. So yikho sithe amagqwetha kahambi emthethweni ebhalele abazi umthetho bebhalele lezi ngatsha zikahulumende okufanele zilandele umthetho zibone ukuthi ziyafulufila hayi on behalf of president but ngenxa yokuthi zilomlando wokwenza lokho ngoba kathesi kule conflict labo abahlezi esihlalweni sobukhokheli ababalisa umongameli labo dotitaramba izandla zabo zivuzigazi labantu abafa ngombhuqazi. So bona uma bekhuluma bakhuluma ngani balilizwe bakhuluma ngani bazingatsha zikahulumende ezehlukene ekufuze zibone ukuthi zenza uphela. So yikho sibone ukuthi sande amagqwetha sibona kungalandelwa isisekelo ngokupheleleyo abafanele be-implemente i-constitution bangani balandela abakuthiwa ngama-political leaders ayiyo vele njalo aphathi intekayo ekutshontshweni kwelitshe lekudilizeni kwelitshe ngoba uzathola ukuthi abantu ababulalayo abantu yibo lanamhlanje abalalelwayo. So yikho sikubone kufanele ukuthi hayi sihambe sihambisaneni uma kusehlula enkundleni isithayamthetho siye kutsho laso uma siyabe si-independent sizabona ma kusehlula sizabona ukuthi lakukwenzakala njani.
Isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba sambona ngemva kokubhonjwa kwelitshe elalifaka eBhalakwe sambona esola inhlanganiso yenu esithi uhulumende kakungeni lokho ngoba lelo litshe lalifaka ngaphandle komthetho lina njengeibhejo likaZulu. Uthini ngalokho?
Okuka George Charamba akumangalisi. George Charamba uyisikhulumeli salabo abaqeda abantu. So kuyabe kufanele ukuthi sikuzwisise kona ukuthi akukho kutsha esingakuthola kuye ngaphandle kokuthi uzakhuluma nje eklamasa kodwa udefenda ababulali laye okuthi into uyingxenye yakho. Kodwa okuliqiniso yokuthi hayi kakula nto entsha kakukho okuzatshintsha sizaqhubeka sifuna ijustice.
Amapholisa emaphisa wona aseke akhulumisana lani yini ngokuthi asengaphi ngophenyo lwawo phezu kokubhonjwa kwelitsheleli?
Bafona besithi abakatholi umzila ukuthi ungabe kwahamba njani okungasethusiyo ngoba uyakwazi ukuthi amapholisa la amele athatha ama-instructions kubabulali ngani kuma-citizens.